Umqondisi wenhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association, uMnumzana Mfundo Mlilo, ubeze emhlanganweni wokudinga imbono kaZulu phezu kwenkulumo kahulumende yokuba abaphila ngokuthengisa yibo ababangela ukusabalala komkhuhlane wesihudo se-typhoid. Abaphila ngokuthengisa laba baqoqela umhlangano ngenjongo yokupha imibono yabo phezu komlandu abawetheswayo lokwenzakala ngesikhathi behlukunyezwa ngumanisipala bethi abasoke basuka emigwaqweni ngoba kuyiyo indlela kuphela esisele kibo ukuselela imuli zabo. Sekungenwe eminye efanayo emizini ebalisa eChitungwiza, Khuwadzana, Mfakosele, Budiriro. Umlilo uveze ukuba lokhu kwenza kwamapholisa kumenze wehluleka ungena umhlangano walamhlanje kusobala ukuba abejonge ukumhlupha edinga ukufumbathiswa lapho embeka umlando ukuba umise imota yakhe endaweni engayisiyo. Kungxoxo ayenze lalo msakazo usuphelile umhlangano, umlilo uthi lokhu yikho khona kanye okwaliwa nguZulu ofuna kuphele ungathembeki kwe-corruption ngoba sekubulela ilizwe.
Thina sikubonileyo ukuthi amapholisa asebejayele ukuthi lapho kulabantu khona mbe lapho abacabangela ukuthi ngabe kulo muntu osephula umthetho bafuna ukuthi bathole okuncane khonapho. So bese behlupha lalathi eminyango lapha sizama ukuthi singene emhlanganweni wethu baze bayenze ukuthi siyehlule kungena emhlanganweni bezame ukuthi bathole okuncane. Sesivumelana lapho ukuthi hayi ngcono sihambe ngaphi ku-traffic siyebhadala imali basichiya. Lokhu sitshengisa ukuthi endaweni eziningi sathola amapholisa yiwo ayenza ukuthi uZulu acinge esehluphana labantu ngoba yonke into eyenzakalayo nje badinga ukuthi kungatholakala okuncane khonapho.
Esole ukwenza kweziphathamandla zikamanisipala lohulumende athi zicatsha ngomunwe esikhathi sonke zibalekele iqiniso zikhethe ukuhluphana labantu abadinga ukuziphilisa ngokuziphandela.
Umkhuhlane lo uhambisana nokungabi lamanzi yiyo engathi into enkulu enza ukuthi umkhuhlane lo uye phambili. Sizakhangela futhi ukuthi amanzi edolobheni leHarare asukela eLake Chibero. Kusukela ngo-August kusafika uDisemba ngathi quality yamanzi ibingaphansi kwebanga engathi 80%, okutsho ukuthi ichlorine efakwayo emanzini lawa incane iyenza ukuthi imikhuhlane le imemetheke iye phambili. So ngakho sithi siyavumelana lawo amavenda, siyavumelana lezakhamizi ukuthi umkhuhlane lo uvele kuthini kamanzi kawakho edolobheni leHarare.
Omunye wabangenela umhlangano ophila ngokuthengisa, uNkosazana Thandiwe Nkala, uthi sesifikile isikhathi sokuziphumela mgceke lezi ziphathamandla ukuba yizo esezibangele umonakalo elizweni, hatshi yena labanye bakhe.
Ngoba into ekhona yikuthi ehofisini kahulumende ubusela yebo sokugcwela i-corruption phakathi kwamapholisa, kusela amapholisa ka-City Council kuze kube namapholisa kahulumende sibili zetharaphi ngokwayo, nibusela kuphela i-corruption yodwa. Thina njengamavenda yithi abantu esihluphekayo, but basebenzisa thina ukuthi bethenge imota zabo ezidulayo, bafundisa abantu nababo phesheya kwamazwe, but kuyithi thina esisebenzayo singasebenza imali lezana abasithathela ngamandla. Ungazama ukuthi uvoyise batshintshani kuzokusebenza kumbeni uhluphane nomphodiso oyi-1 uyathuma abanye bakhe abangasibo yona lowo hluphane ndawo.
Wayilandula inkulumo kahulumende ebeka abohlangothi lwakhe umlandu wokusabalalisa umkhuhlane wesihudo se-typhoid uvelele kibo.
Ihulumende ngathi typhoid ivela kithi, but bona nxa kuyukuthi balisana nge-typhoid kumele ngabe noma izitolo ezinkulu ezinjengabo Bekasini okay ingabe bayangena sibili imkoto yonke bengene ngemva kwezitolo bebona ukuthi kumi njani, baphomba ukuxotshanisa emgwaqweni amavenda kuphela. Nxa kuyi-typhoid ukuthi balisana nge-typhoid qin 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 ngabangene phela ezitolo ezinkulu sibone ukuthi kusmart yini. Ngelinye ilanga ngaze ngababona abe-city council besihlupha ngathi ngenani emkotweni lokathesi.
UMnumzana John Mangwayana ophila ngokuthengisa laye uthi sekuzamele kuthathwe amanye amanyathelo ukuzivikela kulokhu kuhlukumezwa.
Sizafuna ukuthi sibambane futhi sabathengisi bemgqaqweni siyenze ama-demonstration amaningi sibili try and force our government to recognize us. Typhoid ivele enkulumente yethu, akulaya amanzi ya clean water, akula proper sewage, akula ama levies collection. So ikhulumende yethu iyaqalise i-typhoid. Corruption is number one enemy. No money because of corruption. So i-corruption is number one enemy.
Lo mhlangano ungenwe ngamalunga leziphathamandla zenhlanganiso ezibalisa eye-Combined Harare Residents Association, CRA, Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association, ZICHIA, labaze bevela kweye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ALTUZ. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevisi Gama.